So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 14 kumpandula 2020 ngontungameli nkumo endabeni zekuseni lamhlanje. Ugatsha lwezempila kahle luthi akula muntu obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa ababanje umkhuhlane lo baphose bangene kumajumi amabili.
Kuzaba lomthelela kuyo i-ANC ukuthi iguqule indlela ebona ngayo izinto.
So kuqhamuke ukungavumelani kuhulumende wele South Africa ngendlela izithunywa zikamongameli Ramaphosa eziphethe ngayo udaba lweZimbabwe.
Ukubotshwa kanye nokumiswa phambili kwedali kukaNgadzimure akula ngitsho nje lamkhondo owodwa.
Umkhokheli wezinasu utakudzwa Ngaziwore obotshelwe ukutshengisela phezu kodaba lokuthunjwa kukatawanda Mochehiwa uzamiswa enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi akekho obulawe yi-coronavirus eZimbabwe izolo, kodwa kulabantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 ababanjwe lumkhuhlane. Lokhu kukhweze inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo laya ku-7,526. Asebesindile bona bakhwele ngabathathu baya ku-5,678. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangu-1,624. Asebefile bona bangu-224. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 1,347,544 njalo wabulala abangu 32,527. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention, emhlabeni jikelele khona isibhedlela se-John Hopkins sithi usubulele abangu 921,698 njalo wahlasela abangu 28,855,994. Kukanya sokuqhamuke ukungavumelani phakathi kukahulumende wakwele South Africa ngendlela izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa eziphathe ngayo udaba lweZimbabwe kuhambo lwazo eHarare ngeviki edluleyo. Izithunywa lezi ezazikhokelwa ngunobhala jikelele webandla elibusayo ele-ANC umnumzana Ace Mahashule zaquba umhlangano leziphathamandla zezanu-PF zaphuma sezihlabela ingoma ethi akulahlupho oludinga isisombululo esiphuthumayo eZimbabwe, i-national crisis ngesiNgisi. Lanxa uMahashule ngokwakhe wayekutshilo phambilini kwalomhlangano ukuthi kule crisis eZimbabwe emele ilungisiswe. Izolo ibandla leSouth African Communist Party lona elikumanyano obusayo kwele South Africa ogoqela ibandla le-ANC lenhlanganiso yeCOSATU ledule umbiko lisehlukana lamazwi equla likaRamaphosa. unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Blade Nzimande ongumphathi ntambo njalo wezemfundo utshele umsakazo we-SABC ukuthi labo abathi akulahlupho eZimbabwe babalekela iqiniso. UNzimande uthe iCentral Committee yebandla lakhe ihlangene yavumelana ukuthi kulohlupho oludinga ukungenela kwele South Africa kuleli ngoba inkinga ezikhona ziphazamisa ilizwe lakhe. Uthe njalo ukugcwala kwesizalwane seZimbabwe kulelo lizwe zidinga impilo engcono kukhomba ukuthi kulodubo lapho ezivela khona. Ngakho uNzimande uthe bafuna iSADC le-African Union zingenele kudaba lweZimbabwe. Amazwi yakhe aza ngesikhathi iqula likaRamaphosa lisithi lizabuyela eHarare ukuyahlangana lamabandla aphikisayo. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyakhuthaza kakhulu ukuthi kulabantu abanjengomnumzana uBlade Nzimande okhuluma iqiniso, ongaboni izinto njengalokho izanu ibona, obona izinto njengalokho abantu beZimbabwe abaphakathi kosizi bebona, ukuthi lizwe leZimbabwe liphakathi kwenkinga, liphakathi kosizi, abantu baphakathi kokuhlupheka, amalungelo abo kahlonitshwa, kakuhlonitshwa isisekelo sombuso iconstitution. Akula msebenzi, akula mpilo vele. Lokho kulomthelela eBotswana, eSouth Africa, eMozambique, eZambia, kulomthelela kuSadiki, kulomthelela eAfrika. Kudinga ukuthi kusukunyelwe kulungiswe masinyane. Hayi ukuthi kulandelwe izanu PF ukuthi ibilokitshela abantu ukuthi kakula nkinga, inkinga ikhona. Idinga ukuthi bayisukumele bayilungise. Ngakho ukukhuluma kwakho uBlade Nzimande kuyakhuthaza abantu beZimbabwe abalwela amalungelo abo, abalwela ilizwe libuswa kahle. Kanti ke njalo kuzaba lomthelela kuyo iANC ukuthi iguqule indlela ebona ngayo izinto.
Amazwi kaNzimande Ncube ubona eletha inguquko yini mhlawumbe kundlela ubaba uRamaphosa aphatha ngayo udaba lweZimbabwe?
Angiboni inguquko ezaba khona ekwenzeni kukababa uRamaphosa uPresident weSouth Africa. Ngibona sengathi kuzaqhubeka khona lokuyanisa kubona ngesikhathi sikaThabo Mbeki, ubaba uThabo Mbeki uPresident weSouth Africa ngalesi yasikhathi okokwa diplomacy. Bazabe bethayelana ucingo, bethumelana ama WhatsApp, kodwa kasisoze sikubone sekuyinto ngempela esukunyelwayo iSouth Africa. Kuzaxoxwa, kuxoxwe, kuxoxwe iZimbabwe izaba phakathi kohlupho, phakathi kohlupho. Upho izizikhulule yona. Akula muntu ozavela kwenye indawo ozakhulula abantu beZimbabwe. Bangathalaza yonke indawo, bathalaza umhlaba wonke, basole uRamaphosa, basole ubani, kumele bazisole bona abantu beZimbabwe ngokuba sisenkingeni nje ngenxa yethu thina abantu beZimbabwe. Yitho kumele sisukume sizikhulule.
Uthi njalo uNzimande iAfrican Union leSADC sokumele zingenele kudaba lweZimbabwe.
Kuyakhuthaza kona lokho njalo ukuthi kuthiwe khona iSADC le-African Union kazisukume zincedise kulungiseni inkinga zeZimbabwe. Kodwa ke into evele ingakacaci kahle hle ukuthi unxa kuthiwa kulungile eZimbabwe kuyabe kwenzakaleni. Abantu kabakavumelani kukhona lokho. Abanye bakhuluma nge-National Transitional Authority ukuthi kube nombuso wesikhashana esincinyane ozalungisa lezo zinkinga ezikhona elizweni. Abanye basuthiseka ngokuthi iZANU PF yekele ukutshaya abantu, yekele ukuhlupha abantu, ilizwe libuswe ngendlela enormal. Angikwazi ukuthi okunormal ngaphansi kweZANU PF kuyabe kungokunjani. Abanye njalo bakhangelela i-Government of National Unity Inclusive Government, abanye bakhangelela i-early election ukuthi kubizwe olunye ukhetho. So zona lezo zinto kumele kuqale kuvunyelwane ngazo ukuthi iyiphi efunwa ngabantu beZimbabwe ukuze phela iSADC le-African Union bakwazi ukusiza kukhona lokho. Nxa singavumelani kuzona lezo zinto baza kulungisa njani. Labo baza kuqhubeka njengalokho iSouth Africa isenza, babe khulumisana legovernment yeZimbabwe iqhubeke kuze kufike u-2023, kufike olunye ukhetho, kungalungiswanga indlela zokuvotwa, kurigwe njalo, kuhlutshwa abantu kusiya phambili, iZANU iqhubeke lokho ibusa ngendlela embi.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Amazwi kaNzimande la aza ngemva kokuba isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa etshele intathelizindaba ngolwesihlanu ukuthi iZimbabwe kayisiso sabelo seSouth Africa. Wengeze wathi akulalutho eleSouth Africa eliphathisa ngayo eleZimbabwe. Uthe njalo eleZimbabwe lasebenzisa imali enengi ukugcina abantu bakweleSouth Africa ababebalekile elizweni labo ngesikhathi sombuso woncindezelo. Ngakho uthe iSouth Africa ngeke itshele iZimbabwe okokwenza kumbe ukungenela kundaba zayo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaChinamasa.
UChinamasa kanye lomgwadi ngabantu esibananzelela ukuthi ngazo zonke izikhathi bahlala bethela amafutha emlilweni, ngabantu abafuna ukwenza amaprofile ngokukhulumela eceleni. Iyamazwi la atshengisa ukungahlakaniphi, atshengisa ukuthi ngumuntu ongayakhekanga ekhanda, ngoba siyananzelela ukubana okokuqala iSouth Africa igcina amaZimbabweans angafika angadlula 3 million. Kumele be-appreciate ukuthi uSouth Africa ngumakhelwane omuhle okwanisa ukuthi ugcine izizukulwane kumbe izizalwane zeZimbabwe ezifika inano elingako. Njalo kuyasidanisa kakhulu ukuza uChinamasa sithi abazake bethole lutho. Kuyasitshengisa ukuthi bale mentality ye-entitlement ukuthi bazitshele ukuthi ngazo zonke izikhathi kumele behlale bengabantu abayamukelayo ukuze belalele.
UChinamasa uthi njalo ngaphandle kokuthi eleZimbabwe kalitholi lutho kweleSouth Africa, lasebenzisa imali enengi kakhulu ligcina abantu beSouth Africa be-ANC ababebalekile elizweni labo bazocatsha eZimbabwe ngesikhathi sempi. Ungathini ngalokho?
Ngamazwi ekusitshengisayo again ukubana iZANU-PF ngabantu ababeliva ku-entitlement. Yikho lamhlanje eZimbabwe behlukuluza abantu beZimbabwe ngoba basela ukuthi bona baye empini ngenxa yokuya kwabo empini, so usitsho ukuthi sebengayenza umathanda. Yikho babona sebeze bengenwa ikudakwa ipower ukuze ubabone sebeqalisa ukutshela ukukhumbuza labantu beSouth Africa ukuthi hhayi ilina saligcina ngesikhathi sempi, ngokunjalo kufanele likhangele eceleni noma siphambanisa. Kuyadanisa kakhulu ukubana iSouth Africa thola kuzibuse iZimbabwe sile 14 years. Namhlanje iSouth Africa is a mature democracy, ngabantu abale tolerance, izinto zabo zingcono zihamba ngcono kwedlule zeZimbabwe. Kukanti iZimbabwe aluba yiyo ebambi South Africa ngezandla itshengisa ukuthi kuhanjwa njani, kodwa iZimbabwe size yedlula iSouth Africa. iZimbabwe yoso kumele ilifunde iSouth Africa. OChinamasa laba ngabantu abayiziqholo, abantu abangalaleliyo, abantu abangelani leZimbabwe, abantu abakhangelela ukuthi beluthe kumbe behuqule uze umnotho. Ngokunjalo abakuthileyo konoku kuzayenza ukubana iSouth Africa singamhlawumbe singagcina sitshintsha amanyathelo, ngoba inanzelela ukuthi uhlupho lweZimbabwe luzagcina luchithekela kibo, ngoba zonke inhlupho zeZimbabwe abantu beZimbabwe nxa sebehluphekile, iSouth Africa is the nearest country abajayele ukuthi beyekiwe.
Amazwi kaNzimande wona uthini ngawo?
iZimbabwe vele ifuna khonokho, abantu beZANU-PF bafuna abantu ababaphumela egcekeni. Lokho kokubambambatha kumbe ukutshaya inja kufihlwa umphini ukuthi akula crisis. Uhlupho lweZimbabwe lulethwa ngama-sanctions, lokho esabona i-delegation siyigqoka ama-t-shirt okuthiwa yakukhushwa ama-sanctions lani lani. Yizo izinto eziyenza ukubana uhulumende weZimbabwe engaguquki kumbe engaboni ukuthi iyenze kuhle, ngoba bananzelela ukubana omakhelwane bonke babambambatha babayesaba. Ngakho lokho i-approach kaNzimande mbona icakathekile kakhulu, ngoba yenza ukuthi abantu beZANU-PF bebone njalo bebekwazi ukuthi hayi wonke umuntu kayithakazeleli indlela ababusa ngayo ilizwe.
Umnumzana Mlungisi Dube ulwela amalungelo kaZulu. Umkokheli wenhlanganiso yabafundi iZinasu uTakuzwa Ngaziwore uzaphindela enkantolo kamantshi namuhla, lapho linkundla ezahluza khona isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail ukuze adonisiswe evela ngekhaya. Ungaziwore ubotshwe ngolesine ngemva kokutshengisela ehofisini yenkampani ye-Impala Car Rental eHarare phezu kodaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kukamnumzana Tawanda Mutshehiwa ngabantu ababesebenzisa imota yalenkampani. Ngolwesihlanu umantshi othetha icala lakhe wathi wayengeke aluphathe ngokugcweleyo udaba lolu ngoba wayelomsebenzi omnengi. Ukubotshwa kukaNkaziwore kusolwa ngabantu abanengi abagoqela olwela amalungelo umnumzana Charles Nyoni.
Uhulumende wethu nje usefisa egcikini ukuthi into ayenzayo kasayazi njalo ukuvikela amalungelo kaZulu kasakuqakathekile ngoba ukubotshwa kanye nokumiswa phambili kwedali kukaNkaziwore akula ngitsho nje lamqondo owodwa okuvizayo nje kodwa ikuhlukumeza nje abantu bonke abawaziwayo ukuthi ngabantu abaphikisana lohulumende. Uhulumende usezimisele ukuthi asebenzise umthetho njalo namapholisa ukuthi ahlukumeze uZulu ukuba kuyinto nje engekho emthethweni njalo into nje engasontsha ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende okhokhelwa izano PF inhlala yenza yakhe njalo nje kubandile ekwenza nokuhlukumeza uZulu nxa uZulu ephikisana nombuso kahulumende okhokhelwa izano PF.
Lona udaba lweImpala Car Rental lokuthunjwa kukaMutshehiwa uthini ngalo?
Savila nje sakukhuluma sakutsho nje kumswa kuthunjwa uyitayitamara ukuthi hayi uZulu kasafuna ukuthi kube into eyenzakala elizweni laseZimbabwe lapho okuthunjwa khona abantwana beZimbabwe. Kodwa-ke uhulumende kakuqakathekisi lokhu ngoba olokhu esiya phambili ethunjwa abantwana bakaZulu ngalokhu akusebenzisayo ukwethusela kanye nokufuna ukuhlukumeza uZulu. Le yinto kumele siyale njalo amazwe wonke nje jikelele kumele abambane akhulume ngelizwi linye ukuthi akulunganga ukuthi uhulumende nxa engawelelani embonelweni lamahla bezulu abo bagcine besebenzisa ukuwathumba njalo nokuwayethusela ngesehlakalo lesi esayenzwayo lapha ngoba yinto ebuhlungu kakhulu njalo ngesilungu bayithi i-trauma yakhona ayi-experienceayo uyagcina esifa enayo esingayithi nje i-lifetime experience yakhe okuyinto engalunganga kakhulu.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi usikomiti weZimbabwe Anti-Corruption Commission umnumzana Frank Mutshengwa usemiswe umsebenzi phezu kwecala lenkohlakalo aletheswayo. Iphephandaba leHerald lona lithi kulesiphathamandla sakwele United Arab Emirates esifike elizweni izolo uzokhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngezamabhizimusi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani balaleli lezihlobo zikamphakazi Studio 7 khona ngapho lanibontungamili womalume bethu. Lathi nje khonapha sizubuhlungu nxa sitshela ngokuthi ugeja amathambo abafayo bulawa yigugura wonde. Siyacabanga ngesikhathi segugura wonde bephekela amaqanda unalawa ama-distance yakhona lingawela emlindini kuthiwa ulilandele. Bakithi ababezithwele bedatshula izisu lezikukhitshwa abantwana. Kho nxa begebha lawa amathambo abantu laba abafayo olaba abadatshula izisu bona ke bazabathunga bephilise abantwana siyabe sibacela laba bantwana babulawayo besezisini zabo nini. Lokhu nje kabayekele uMnangagwa le nto abayicabanga becabange gasha behlale phansi sibi. Siyabonga.
Sanibonani Studio 7. Siyabonga uhlelo lwenu oluhle kangaka. Yey. Mina lapha ndilesicelo kubantu abangobaba. Obaba bagithi sebeqede omama ngokugamula, ngokugwazwa, kubulala. Isicelo sami ngesokuthi kambe baba, njengoba uyibulala umfazi, shiya abantwana behawula uzwa njani? Kambe baba, mawubulala intombazana, sasovuka usiyakhombisa enye, unembeza walowana usele ngaphi? Obaba bakhe bebelonembeza bakithi. Kambe babushwa ngusatani beke bezithobesile umuntu. Ngelinye ilanga bhode ngale azwe ubuhlungu acatshe phambi kwamehlo alowo muntu. Akungcono yini? Njalo kungihle kakhulu ukuhlukana lo munye umuntu ephila, kusasa lizahlangana. Unxele ibuye lilungise libuyelelane. Ukubulala, ukubulala, ukubulala bakithi. Hayi, obaba babulala abafazi, obaba babulala amantombazana, baye babophela. Kanti kusuka kwenze njani bantu abangubaba? Kebeli libe lonembeza okubulalana. Ngiyabonga.
Akula umnangaka engakhulumela lawa ngamasotsha laba bathona bebulawa bethunjwa indaba esithi kakula crisis kuZimbabwe. Yena ngamasotsha angabulawa achaywe uyakhuluma, waye kulaba bantu kodwa abantu kodwa engakhulumi. Akula ngoba ngamasotsha amsekelayo kanje kodwa abantu bayabulawa kusenda ntambama kakhulumi uyathuti. Akula nto enjalo bona bokasibo bantwini kabazalwa ngabanye abantu yini? Kuyafanana lakhonoko kakhulumela kubona baba bethotshiwe bayenziwa yonke into kodwa uya uthi bona yibo abazenzisayo. Lawo amasotsha nalawo kungathi abazenzisa uza kuvuma kolokweni.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo? Mina ngikhala ngabantu labo abathunywa nguRamaphosa lapha. Azi laba bantu mina ngazi banjani emakhanda. Labo bantu ngiqiniso vele akumelanga ukuthi befikile kubomnangabo. Akumelanga ukuthi befikile kuZanu PF. Ngangcono belale kwezinye indawo kodwa bengazange bebonane labo labantu bezanu PF lapha. Kambe bona bathi nxa bebona i-90% yabantwana beZimbabwe begcwele South Africa. Akusela bantu phela ngale. Abantwana beZimbabwe bonke bahlupheka. Bafika bebamamela futhi nxa bebatshela bethi there's no crisis and bayabamamela. Laba vele asobantu okumele bencenge ngoba abavumi lutho. Into emhlophe beyibhekile bayala bethi umnyama abantu bezanu PF. Kambe nxa bengakhupha igama lokuthi there's no crisis in Zimbabwe, angithi bona bayatshontsha. Bona kibo vele i-crisis kayikho ngoba batshontshela abantwana beZimbabwe, babulala abantwana beZimbabwe, bathumba abantwana beZimbabwe. Labo abe South Africa nangu uJob Sikala usejele namanje icala ayalethiswa lwayini ohopesi ngona baphuma ejele ongarevume baphuma ejele enye into isegcekeni nje labo bantu angazi kahle kahle babe belanda amatiye nje lokuzobona abangani babo.
Sawulanze bolwane Studio 7 okhulumayo nguTopias Jumu Ngombane ngifona ngiseBotswana. Yey ngathi abanqali ngandlulisela imlayezo yami. Imlayezo yami yile lapha salahlekelwa ngubaba umoyo uMamparo sasingazi. Ngithanda ukukhalela imuli yakomoyo iZimbabwe yonke. Leli yasevula baseBotswana labase South Africa ukuthi bakithi langenhlupho lezo. Yey ngikhaleli kakhulu mama nasiyo sesele labantwana egcekeni kanye labazukulu. Sithi hayi mama sikhala lawe. Yey ubaba lo ngikhuluma ngayo lo ibindoda ebikhuthele kakhulu ikakhulu kulaba abasekela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai. Isebenze kakhulu ingu-vice chairperson we-ward ku-ward 9 waze waba ngu-chairman. Wasuka lapho sakhuphulwa sonke saya ku-district. Yena wafika waba ngu-organize okwe-5 years. Ibiyindoda ebisukumela phezulu ikhuthaza ukukhululeka kwabantu beZimbabwe. Esigabeni ibiyindoda ebithanda ukulima kakhulu. Yethi lanxa izulu selithayela umoyo besukuma engadonti engena izakhamuzi door by door. Bekhuluma esikhuthaza ngokuthi esishayeni amakawulo. Wasikhokhelela saze saba lo mtolo wethu esigabeni seNkalangana. Esikhokhelela elobaba ubadaleli uJoe Grisbanda. Lo Jeffrey Moyo umnakwe kamufi. Lo Maxen usaphuma uzile umzukulu kamufi. Kanye lo mkhwenyabo uJohn Luphatha umaqwayibana. Lo Peter Stokes Sibanda umnewabo ngubabazala. Lo Jele Chaba. Lo Morris Ncube wasikhokhele sasaba lo mtolo esigabeni sethu. So Moyo sithi lala ngokuthula baba, siza kukhumbula imisebenzi yakho emihle okade usikhokhela ngayo baba.
Labo bekunga abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ababona ngokuhlenga uZulu eMelika baphakathi kokudinga abantu abasinde kumbe abavalelwe ngumlilo oqale egangeni osuchise imizi wabulala abantu abedlula amachumi amabili endaweni esifana leOregon, Washington State kanye leCalifornia. Umphathintambo wezemali kwele South Africa umnumzana Tito Mboweni uthi umnotho walelo lizwe ulakho ukuncipha ngokuyisikhombisa ekhulwini lonyaka. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Imizamo yedale lePhalamende eleCongress yokuphuma lesikhwama semali yokuncedisa amabhizimusi amancane labantu abaphatheke kubi ngomkhuhlane weCOVID-19 yehlule njalo ngeviki edluleyo ngenxa yokungavumelani phakathi kwebandla elibusayo lamaRepublicans leliphikisayo elamaDemocrats. Ngokunjalo iziphathamandla zamabandla omabili zithi aziboni ukuthi kungaba lokuvumelana ukhetho lungakenziwa mhlaka 3 ngolwezi. Le yinto edanisa abanengi abathi uZulu lamabhizimusi amancane bakhangelele kuhulumende ukuthi abaphathise. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Denmoyo.
Kuzwisa ubuhlungu kakhulu especially ebantwini abalahlekelwa imisebenzi ade bedependa ku-stimulus package yona leyo ukuthi at least bakhone ukuthi bazuze imali thi ekubancedisa ngesikhathi lesi esinzima kakhulu. Abantu abakwanisi ukubhadala amarenti or ukubhadala ama-mortgage ezindlini zabo. So siyakubona ukuthi ukuhluleka kwe-Congress le-Senate ukuthi bavumelane ku-stimulus package le kuyinto ezophazamisa umkhonomi kakhulu esikhathini esilandelayo lapha, ngoba abantu abaningi kuzoba nzima kakhulu especially kiwo lamabhizinisi amancane lawa ukuthi baqhubeke ngoba izimali ezakhitshwayo ku-stimulus package yokuqala lena yizo ezasizayo kakhulu ukuthi abantu abaningi bakhona ukusinda. So sibona ukuthi i-politics isisuke yaba yiyo engenileyo phakathi kwama-Republican nama-Democrats.
Singabona yini amanye amabhizimusi evalwa?
Amabhizinisi amaningi ngempela sizobona esiba bankrupt ngoba i-stimulus ike yazama ukunceda le ababede besithi yi-PPP, i-Paychecks Protection Program, eyiyo ebincede kakhulu ngoba ibikwanisa ukuthi yenze amabhizinisi amaningi especially amabhizinisi amancane aqhubeke engaleyi off abantu, engaxoshanga abasebenzi ngoba bebekwanisa ukuthi bababhadale imiholo yabo besebenzisa i-stimulus lesi. Kodwa imali leyana i-stimulus leyana siyaphela manje ngoba I think we cover only i-period ekufana le engange-2 months. Imali leyana siyaphela, so amakhampani amaningi manje asozabekwazi ukuthi abhadale abasebenzi. So which means ukuthi azokuzoforce ukuthi balay off abantu or baxosha abantu emisebenzini la, okutsho ukuthi sizobona i-unemployment rate ikhuphuka futhi inyuka isiya phezulu, okuyinto engenhle kakhulu yona leyo ngoba i-economy usuka uyalimazika kakhulu ma kusenzakala into efana laleyo.
Umnumzana Denmoyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lwezempilakahle luthi lanxa kungela muntu obulawe yicoronavirus eZimbabwe izolo kulabalitshumi lasishiyangalombili ababanjwe lumkhuhlane. Sokuqhamuke ukungavumelani kuhulumende weSouth Africa ngendlela izithunywa sikamongameli Ramaphosa eziphathe ngayo udaba lweZimbabwe. Umkokheli wezinaso utakuzwa ngaziwore obotshelwe ukutshengisela phezu kodaba lokuthunjwa kukatawanda Muchehiwa uzamiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.